Kuyadanisa, kuyethusa ukuthi kubonakale ngalesi sikhathi esinzima kule lockdown khona abantu abangavunyelwa khona ukuya emsebenzini, amakhampani angavunyelwa khona ukusebenza, inhlanganiso zonke ezingavunyelwa khona ukwenza imihlangano. Kodwa kubonakale iZANU-PF Politburo bebizelana emhlanganweni ukuthi bona bayehlangana benze umhlangano ngolwesithathu emahofisini abo bengasebenzi si ozumo bangasebenzisi oskype bangasebenzisi nje yonke i-social media ekhona kodwa besiyahlangana manqamu bekhangelene. Kuyinto edanisayo kakhulu. Kulapho ke abathelelana khona ke imikhuhlane, kulapho ke imikhuhlane eyanda khona ngoba behlangene bona. Okwesibili njalo uZulu weZimbabwe uyethuka uthi kati yena uyalelwa ke ukusebenza kodwa ke abezanu-PF besenza umhlangano, ukuthi ukuthi into abayekhulumayo kayisiyo ke abayenzayo. Yikho ke uZulu ke uzagcinise engasalandeli ke izixwayiso lezinqumo ezikhona ezokwanqabela ke lo mkhuhlane we-COVID-19.
Ngokuhlangana ilizwe livaliwe njalo amanye amabandla loZulu jikelele bengavunyelwa ukuhlangana, mbiko bani ibandla leZANU-PF eliwuthumela ebantwini lapha?
Kuyatshengisela uZulu wonke jikelele ukuthi ke ibandla leZANU-PF kasobandla elilandela ke umthetho, kalisilo bandla elilandela ke intando kaZulu, libandla ke eliphila ke ngoganyavu lisenza ke intando yalo, eliphikisana lomthetho yabukhona. Ikanti njalo elikutshoyo lelo bandla kayisikho elikulandelayo, ngoba siyakhangela ukuthi amafemu avaliwe, abantu kabasebenzi, imihlangano yenziwa, kodwa bona ke eyabo ke imihlangano beyayenza ngesikhathi sabo. Siyakhangela ukuthi ama-by-election bavalile, siyakhangela ukuthi amanye amabandla ezombusazo ayenzi ke imihlangano ngaphandle nxa esenza ke ku-social media, kubo-Zoom ke lakubo-Skype. Kodwa bona ke bahlangana, kuyatshengisela ke ukuthi libandla elinguntando kayiphikiswa ke, libandla njalo elingahloniphi kunye lezinqumo zalo elizenzayo, libandla elinganakekeli uZulu ngempilo yakhe. Ngoba sakubona kusenzakala ke ngoDisemba ke langoJanuwari, lapho ke ababesenza khona ke amaphathi, amaphathi ayiwo agcina ke senza ke ukuthi i-COVID-19 le imemetheke kakhulu. Sabona ke begula kakhulu amaminista ke, abanye besitshiya ke lezinye iziphathamandla zikahulumende, kabafundi, katshengisa ukuthi ngabantu ke abangafundiyo ngalokhu ke isenzo abasenzayo ke ngoDisemba langoJanuwari besenza amaphathi, baqhubeka ke besenza ke imhlangano ke bangahloniphi ke izinqumo ze-World Health Organization, kanti lezi nqumo ke abazenzela zona. Yikho ke kwenza ke ukuthi uZulu ke angabahloniphi, kusasa angalandeli ke izinqumo ke eziyabe zifakiwe, ngoba kukhanya ukuthi lezo zinqumo ke zifakelwa abanye, bona abezanu-PF azibathinti.